Well, okwenzakala ukuthi ngihlukunyezwa ngumuntu, I think ngangikwazi ukuthi selesikhathi esingakanani, but umele ukuthi ngumakhelwane, but umakhelwane uhlala phethi yakwethara. Umuntu lo ukhanya ubedlisa inkomo zakhe eplazini ngaphandle kwemvumo yami, then ngokutsho kwakhe uthi yena izinja zami ziluma iy'nkomo zakhe. Abese sithi mina ngisezelile ukuzena izinja ukuthi zilume iy'nkomo zakhe. So babe bazembopha lapha izolo emini iselamapholisa. Ngahanjiswa enkambeni ngayathatha i-statement, ngagcina ngivalelwa khona. Ngavuka namhla ekuseni ke sengihanjiswa e-Plumtree Court. Sifika khona umpholisa senikeza ama-prosecutors i-docket leya. Lami bengisizwa ngiphandle, but kanti bephikisana ukuthi ayisiyo cala okungathiwa lingangena ekhothi lona leli, ngenxa yokuthi livele into yokuqala ikuthi kalila bufakazi obugcweleyo. Into yesibili ukuthi xa umuntu lo evuma ukuthi inkomo lezi beseplazini kamzila, nxa into iseplazini lakho liyafana nokuthi isemzini wakho, whether kusedorobheni isemakhaya, ulelungelo lokuvikela impahla yakho kumbe lempilo yakho elokuzweni engabisethiselwa yinto eyenzakalayo. Yikho ngaleyo ndlela bakhaya besala ukuthi hayi, ngaphandle ukuthi amaphoyisa ababuye nobunye ubufakazi obedlula lobo akade bebulungisile, engxenye bangaproceeda by way of summons.
Manje wena nxa ukhangele ubona ungani ungahlukuluzelwa na ukubana iplazi leli waliphiwa ungasomuntu weZANU-PF?
Kakhulu vele konke esengikubonile empilweni yami ngikhonapha kuleli plazi, okungehlelayo okuphathelana nokuhlukunyezwa ngabomthetho kuvele kulesandla esikhulu eseZANU-PF. Ngitsho ngoba ngokuthi ngithe kusiza iland reform, mina bengivele ngirente eplazini leke. So ngaba ngumuntu wokuqala ukuthi lami ngi-applyele ngithi ilungizele eplazini, ngifuna ukuthi lami ngibe resettled yilo ngivele ngikhonapha. Ngomthetho kutho ukuthi umuntu onjalo umele ukuthi vele anikwe lowo okuthiwa i-first preference. Ngithe sengilinikiwe-ke i-land committee yekhezi, kwakhanya omunye umuntu ongumkhokheli omkhulu kuZANU-PF wayathatha abantu abakhulu ku-CIO, ku-Army, ku-prisons laku-National Park, lezinye iy'ngatsha zikahulumende eziphathelane lezokhusela, wayabahlalisa kwenye ingxenye yepulazi leli, kwayehlisa ubukhulu bepulazi kusukela ku-360 hectares senzele 100 hectares. Engathi mina sokuphose kube yiploti nje. Yikho ukuhlaliswa kwalaba bantu, omunye wakhona walaba bantu othiwa nguNgwenya, onguye wabuye ezenithathela ingxenye yepulazi leli, ngumuntu owathi ngo-2001 ngibotshwa, mbotshelwa kuthiwa mvulela umuntu, wangithatha ezitokisini engihambisa i-trade gold ukuthi ngiyethonisiswa. Ngithe ngangangeni phakathi e-trade gold wangiphareda phambi komphethela izindaba. Ngaphuma ngikusemanye iziphepheni, kwaphuma ku-TV ukuthi umzila ungumbulali, uthi ungu-MPL umuntu ungumbulali. UNgwenya naloyo sowaphuma kupholisi engumuntu owayengikhokhela khona lapho, kathesi ngomunye abahlezi epulazini lona leli. Yiko ngithi mina ngalokhu ngiqinisekile ukuthi kule sandla esingaso somthetho, but isandla esingabe zalaba amabandla awezepolitiki, especially ZANU-PF, ngoba mbona ngazathi umuntu owayekhokhela lindaba ngumuntu omkhulu kuZANU-PF ukuthi athathe iplazi leli alinike abantu ngaphandle komthetho.